Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa komsekeli wakhe, umnumzana Constantino Chiwenga, kuzijeziso ze-European Union, kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetsheya iyaphumelela. Umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, usetheze eleRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili i-12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebevunyelwa labo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo elekhabhinethi izolo, njalo siza ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla ezikolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu ababili ngalomkhuhlane izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 409 belawo. Phakathi kwabantu laba abafika phose ikhulu 95 ngabantwana besikolo ababalisa abangamatshumi amathathu lane 34 abafunda esikolo seMathebeleland North. Abangamatshumi phose amathathu 27 abeMaswingo, abangamatshumi phose amabili 19 abeManicaland, kuzoba labahlanu ezikolo zeMashonaland Central kanye labalitshumi abezikolo zeMashonaland West. Elinye lamapolisa kwele South Africa alimale ngesikhathi elwisana labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela izizalwane seZimbabwe libhubhele esibhedlela izolo. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Independent Police Investigative Directorate. Lolu gatsha luthi luzavula uphenyo ukuze ludingisise ukuthi ngokulwisana lezigebengu lezi kanye lokubulala eziyisishiyangalombili 80 amapolisa alandele umthetho na. Amapolisa alwisane lezigebengu lezi eRosettenville eJohannesburg ngomvulo ngemva kokuzivimba ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Phezu kokubulala eziyisishiyangalombili, amapolisa athi abophe ezilitshumi. Ezinhlanu kuyizizalwane seZimbabwe, ezine kuyizizalwane zakwele South Africa ezidabuka KwaZulu Natal, kuthi esisodwa isizalwane sakwele Botswana. Phakathi kwezigebengu ezibalekileyo, ezimbili ngamapolisa kwele South Africa, kuthi esinye esibotshiweyo sake saba lisotsha kulelo lizwe. Kubike umsakazo we-ENCA kanye lephephandaba le-Times Live. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuyekethisa kwe-European Union kudaba lwezijeziso zenotho eyazethesa amalunga e-ZANU-PF kuveza sobala ukuthi iyaphumelela imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphetsheya. Umnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe kuluhlu lwezijeziso ze-European Union ngomvulo. Kodwa lumanyano uthe izijeziso owazethesa inkampani yebutho elungisa izikhali iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe esephula amalungelo kaZulu. Uchiwenga, uGrace Lospanda, yibo bodwa abantu abasebesele kuluhlu lwezijeziso ze-EU. Sibuze ohlaziya izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Ukwenza kwezijeziso zalaba abantu abathathu. Eqinisweni ugogo ozidubekelayo osemakhaya, uyouth ezidubekelayo iselokitshini, ama-industry avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile. Umnotho ofileyo le ntengo zezinto ezikhwela everyday. Ukuluza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa ledola le-America kuyilokho. Ngezinye indlela bonke bona abantu abakulesi simo, ileholo labantu abasebenzayo likhaya lokuliyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi poverty bottom line. Ngokunjalo kutsho ukuthi abantu bonke laba engikhuluma ngabo eZimbabwe abakuboni kibo kuqathekile ukwehliswa kwezijezo kulaba bantu. Engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efala imenyezelo, kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe bakhangela ukuthi alibanxa ukuthiwa kwehlisa izijeziso lezi uhulumende engakababazi kumbe ufuna ukubabaza. Abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha. Itshintsha njani? Ama-factor avula abantu baqhatshwe, abantu bahole imali elohlonzi ezenesuthi baphile lezimuli zabo, ezibhedlela lapha kube le mithi, into zonke zihambe kuhle. Kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanise ziye phezulu, ama-industry asebenze, kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithina ngama-exports abeseletha imali yemzini ukuthiwa yi-foreign currency. Khonokho kungasincedisa kulapho kuphele singaqalisa thina sithi hayi, lapho umongameli welizwe uba uMnangagwa into ayikhulumayo hayi sibili abantu beZimbabwe babenefitha. Kodwa wakathi esi hayi bakwenzile, but eqinisweni abantu beZimbabwe bangaboni lutho, ababhenefithi lutho. Njalo akutsho lidlokibo ngoba bona abakukhala bona bakhala into ezizancedisa impilo yomuntu.
Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutsho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe, kumbe ngithi lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa, ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la-Europe lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulo ntshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu. Ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu, kuzenza ukuthi lezi zijeziso ezikhutshiweyo singancedise kakhulu ngazo, kumbe zingabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labelo under this problem yokuthi abe sithole kanzima. Siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshwe ngapha selekhona. So kutshoni kusithi ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke le engathi iyahlukumeza abantu, uhulumende kabona ukuthi masinye ayivakatshela ayitshintshe.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namuhla izasungula ikomiti ehlanganisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bevela kumabandla achiyeneyo kumbe bezimele ebizwa ngokuthi yi-multi-party liaison committee. Le komishini ithi lumhlangano wandulela efanayo ezaqhutshwa ngolwesine maviki wonke endaweni ezitshiyeneyo lapho abancintisayo kanye lababamelayo abazabuthana khona becubungula ukuphathelanela lolu khetho. IZimbabwe Electoral Commission ithi kumele kuze abanxusiweyo kuphela kulumhlangano. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo ncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalela eParliamente ekumanyano weMDC Alliance okhokhelwa nguDouglas Monzora umnumzana Albert Mhlanga.
Umbiko wezeki asiwutholanga, yikho phela sihlala sijude abezeki ngani bayathatha isayidi ngoba ama-numbers ethu balawo, konke ama-address ethu balawo, ukuthi bekuzayenza sibili ukuthi basinxuse. Lo manje bayakwazi ukuthi nxa bethe banxuswe yedwa sikuma-groups, abatshele ukuthi sikuma-groups njengamakhandidenti, kodwa abakwenzanga. Singasizathu sokuthi bangakwenzi kwenzelani.
Wona amakomiti la aqhakatheke okungakanani?
Yes, amakomiti ayanceda ngoba kunengi njengoba iconstitution yatshintsha ukuthi izekhi okumele ikwenze engakwenziwe. Nxa likukomiti kulula ukuthi ukutsho ukuthi lokhu abakakwenzi kumbe kabakwenzi kuhle ngoba yinto entsha eyavunywa iconstitution yona lentsha. Kulutshwana basebekutshintshile, kasibathembi. Ungathi uyakhangela njalo ukhangele bayabona siyakhala iZBC kayikhiphi amabandla aphikisayo kumbe abazimele bodwa. Nxa bethe bakukhipha, bakukhipha nxa uthe wakhuluma inkulumo enganitshekile. Lanxa uthe wawukhipha kulabantu, bakhipha wena wedwa, abatshengiseli ukuthi ubulabantu abangaki. Konke lokhu uyakubona nje ukuthi izekhi ufale kukhangele, kodwa hhayi bakhangela nje eceleni.
Umnumzana Albert Mhlanga ngo-MDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora oncintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele eParliamente. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lanxa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ekhanya elosekelo olunengi, kumele akhulumisane lamanye amabandla aphikisayo kungakhathalekile ukuthi mancane okunganani, babumbe umanyano oqinileyo ukuze banqobe ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lenkuthazo iza ngemva kokuba uChamisa eqhube umhlangano wokukhankasela ukhetho ongenwe izinkulungwane zabantu eHarare ngesonto. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ngeviki edluleyo lawo ongenwe izinkulungwane zabasekeli beZANU-PF. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Empeleni baba singabuyela emuva sizama ukuthi sifunde ngokwenzakala emuva. Elinye lamaphutha obukhokheli kukamnumzana uTswangirai laba yikuthi suke athatheke ngamanani ayemlandela ngama-clouds ayiwabona emaralini akhohlwe ukuthi kwakumele aqomise amanye amabandla okuthiwa ngamabandla amancane lamanye ama-politician okwakuthiwa ngama-politician amancane ukuthi axhasane labo basebenze bonke benze i-coalition baye phambili. Wasuka wathemba amanani, wasuka wathemba i-popularity lokulandelwa kwakhe. Khonokhana kwasokuwaqhewula phakathi aphikisayo kwanikeza abakusayo amagwelegwele lamamenemene layo intunja yokuthi baqilibezele njalo bagcine bengqobe ngodlame banqoba langobugwelegwele lobumenemene. Ngakho kubalulekile ukuthi umnumzana uChamisa ahlale phansi adle amathambo engqondo akwazi ukuthi anxuse iloba iliphi banje okuthiwa lincane eliphikisayo bonke bakuthi abantu babo baze bazobunganela laye kusetshenzwe kube le opposition eyodwa to iZANU-PF ngenketho ezizayo.
Abebandla likaChamisa bathi uMakhuphe loMonzora badilize ibandla labo ngokuxotshisa amalunga abo ePhalamende lakumakhansili. Nxa usithi kulesidingo sokuthi uChamisa akhulumisane labanye abamabandla aphikisayo, singabona yini ehlala phansi loMonzora loMakhuphe bebambana?
UMonzora ngazi ngoba ubufakazi esibubona ngamehlo enyama ukuthi uyisithunywa sebandla libusayo konke kukhomba ekuthini isithunywa umama uDokotela uMakhophe angazi njengoba ekubhekeka la engani ube yisithunywa kodwa sekhafulelwe phandle xa sisiya kupolitiki leyo kuthiwa yi-Machiavellianism i-craftsmanship i-gamesmanship ye-politics bekungasetshenzwa laye bekungasebenziselwana naye in a Machiavellian way in a political gamesmanship way bekungasebenzeka naye ngakho kwafana kufunakala ubukhali kufunakala inhlakanipho kufunakale lo mcabango oya phambili esingathi i-strategy ukuthi ama-enemies abanjwa njani izitha zibanjwa njani ukuthi lezi zithunywa zababusayo zibanjwa njani zisetshenziswa njani kusetshenzwa lazo njani konke lokhuyana yibukhali bezopolitiki ubukhali bokukhokhela obufunakalayo kumnumzane uChamisa lalo abahamba nabo
nxa ungabhula sangoma ubona ngani kuzahamba njani kukhetho luka-2023
esiqinisweni umango usemude kodwa nxa umnumzana uChamisa lahamba labo labalandeli babo lababonisi babo ama-advisors bengaphiwa angazi kumbe ngunkulunkulu kumbe ngamadlozi ukukhalipha okuphijileyo okuqala ekubuthaniseni abantu okwesibili ekudingeni amandla le mizamo yokuvikela ivoti yabantu okwesibili inkhalipho ephezulu yokuncedisa ukuqhewuka kwezanup f ukuthi abaningi abakwezanup f abazinkokheli abazondileyo baphume bazosekela amabandla aphikisayo ngezindlela ngithi they take advantage of the factions and the divisions ezanup f besingenzakali isimanga ezimbabwe esenzakale zambi leso simanga sizoncediswa ngumumo lo engikhuluma ngawo uthi phakathi kwamasotsha phakathi kwamapolisa phakathi kwama-c I o phakathi kwezanup f ngokwayo i-central committee le-politic bureau bakhona abalithanga abayiyelo ngaphakathi ezinhlizweni zabo so bekuqakathekile ke ukuthi umnumzane uChamisa lahamba labo bazehlise bakhonze kwamanye ababanje okuthiwa ngamabandla amancane
umnumzana Dennis Zulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ibika ukuba iPublic Service Commission ithi iyaphambili ngokuqhatsha ababalisi abatsha ngemva kokuba ababalisi abakhalale umsebenzi behluleke ukulandela isixwayiso sayo sokuthi babe sebebuyele emsebenzini izolo. Umsakazo we-ZBC uthi kuqhamuke umlilo otshise izitolo kwathabalala impahla enengi edolobheni le-Chipinge. I-Chronicle ithi ababalisi abanengi ekade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini izolo. Sogu isikhathi sembiko yeno.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu osebutswana eFrancis Town eBlock 8 ekhaya eLupane emalunku lapho ngizalwa khona ivusa umama unanhlanhla ohlala konqube kumaTjivovo ivuse lonkosikazi wamampofana ivuse lawo makhelwane bami abalandelayo uNkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela esenipholu ngivusele umalume wami uPaul Ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami uJabulani Ngwenya lo mdala usathulani uNdevula laba kuMoses Chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda abinjani ngapha kunjani emasimini lonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichisa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga yimunhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
Linjani bantu be Studio 7, linjani bantu be Studio 7, uAnaconda lokhulumayo. Mina ngokuhlala ngihlele South Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izitirakasha ife elo agwelo. Ya, kuzisa usizi ukuzwa abantu besintwini, abantu abakhuluma isintu, mangikhuluma ngesintu ngithi isiNdebele, ukuzwa besupportana nochamisa besithi iMRP iletha ukwehlukana kwabantu ayihlanganisi bani. Mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani. Umqondisi livula amehlo, livalekile lokho ligijimisana namaphathi asempumalanga.
Studio 7, Studio 7, salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamoshi isikhathi. Mina ndombuzo nje i1, abantu bangamphendula kiyo. Since kwaba nguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni. So kwabona emashonaleni lento kungaliwa na. Mina sisi ngazalwa uhlezi ukuphikiswana kuliwa njalo nje. Ilizwe lo lungasikhathi bani. Makho labantu lona abantu elithona ebomele liphakwe embusweni. Hlala kuliwa njalo nje. Sibe sibhekele ukuthi sesi MDC Alliance. Bele zimpi zabo labo Monzola labo Makhupe labo Chamisa. Sebephumile sebuyisisi sibabangani ke. Baye behlala ephosta naqade. Bantu bakithi ay 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 angazi phela sizahlupheka sesiyofa. So longo lilo konsayalele emashonaleni. Siyohlupheka sizosiyofa sike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanje. Lokhu ezama ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuma kuzinyuzi kuliwa kuphela njalo nje. Asiyakhene kwakithi lokho silakho emathebeli sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngajabula i-audio mayingafundwa la. Ibulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhobukhobe lugamba. Ingelela la masobhuka kithi wonke le nduna yakithi uthi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili. Even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho. So siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha. Asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezi nduna siyalamba lapha eZimbabwe. So singakutshintsha kanjani? Asiboneni ngasikhupha ebunzimeni lokho.
Salubonani, salubonani basakazi lonke baka Studio 7. Nabalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela kuphona Studio 7. Bazali bami, bengilombono lapha engicabanga ukuthi lombono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuyefika u-2023. Umbono wami uthi wona, kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane, iMDC le kaChamisa osokuthiwa yiCC leyo, leMthwakazi Republic Party, lezapho abambane lamaphathi, sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaphathi ebambene. Okwenza ngithi mina ilokuzini iphathi le kaChamisa iCCC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power, yiyo eseduze le ZANU-PF, yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaphathi asekudeni yalo.
Salibonani maZimbabwe amahle, lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Hayi selufisele sizisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela, hayi ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi ke abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu. Ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU-PF vele eparlamente khona engweZANU-PF simvotele. Mina mbeya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele iZANU-PF, lamanje manje yeplumpi yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha. Ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe, hayi sokwayekelwa lokho kuzalunge. Kodwa sivotela yena umuntu weZANU-PF ngiyosimele eParliament. So kuthi ngizwe ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina, hayi akusebenzi.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSouth Africa selithumela amanye njalo amasotsha kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo esigabeni seCabo Delgado. Umsakazo munye uthi abalwela amalungelo entathelizindaba kwele Ghana bakhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwentathelizindaba kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethesele Russia isijeziso zenotho izolo, zona athi zenqabela uhulumende kamongameli Vladimir Putin ukuthola imali emazweni angentshonalanga. Izijeziso lezi zifakelwe amabhanga kahulumende weRussia abalisa ele Economic Affairs Fneshkonom Bank iVEB kanye lele Public Joint Stock Company iPSB ndawonye lamankampani aphansi kwaleli bhanga angamachumi amane lambili 42. UBiden uthethe leli nyathelo ngemva kokuba uPutin ethumele amabutho akhe ezigabeni zeUkraine ezimbili ezilawulwa ngabahlamuki abasekela ilizwe leRussia. Kumbiko awethu leizolo, uBiden uthe kulezinye izijeziso ezizaqala ukusebenza namuhla eziphatha iziphathamandla zakwele Russia. Wengeze wathi ukuthumela kweRussia amabutho ayo ezigabeni zeUkraine ezihlamukileyo kuveza sobala ukuthi uPutin ujonge ukuhlasela eleUkraine. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukungena kweRussia eUkraine ngandlela thize, ingene yathatha iUkraine yonke kumbe ingene inganxanye yeUkraine bekuvele kulindelekile ngombango ophakathi kweRussia leNATO. INATO njengoba yasuka ikhonale ilokhe ichapha amazwe, ingenisa amazwe isanda isiya khonale emngceleni leRussia, kwenza iRussia ingahlaliseki. Nga ibona iUkraine isifuna ukungena kuNATO, yikho lokho sekubekanga iRussia ukuthi yenze zona lezi yazinto. Indlela eqondileyo vele yikuthi bakhulumisane, ngokuba izangena iRussia labana bafaka ama sanctions kuhlutshwane, kodwa kusoze kulungise lokho kuzabulalisa abantu, ngoba yona iRussia leNATO ngeke bayempini, ngeke balwisane, ngoba bayakwazi ukuthi kakho ongasila impi yakhona. Bazakhuluma abathreatenane benzane zonke lezi yazinto, into edingakala layo abakayenzi bonke ngendlela efaneleyo.
Ngokubona kwakho uMongameli Joe Biden engaba ephatha kuhle na udaba lolu, ngoba sizwa nsuku uzonke ekhuluma ngokuthi amasotsha akwele Russia asengena kwele Ukraine, kodwa asimuzwa esebenza lokho okuthiwa idiplomacy ngesilungu. Umbona njani wena indlela aphatha ngayo lolu daba?
Into angayenzanga kakhulu uBiden ukusebenzisa idiplomacy, usuke wandisa kakhulu ethusela, wazi wazifaka ekhoneni lokuthi kakusavuma ukuthi kukhulunyiswane, kukhuzwane ngasese. Angithi indaba yabo basuke bayibamba emhlanganweni besuka bebriefa bekhuluma le misakazo usuku ngosuku, into esuke yenzeka kuwo wonke amazwe wona lana aphathekileyo, balo Russia, ubalo Britain, America, bonke labana basuke bandisa ukukhuluma labantu babo kulokuthi balungise udaba.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 sebengahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi ukususwa komsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kuzijeziso ze-European Union kuveza sobala ukuthi imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamazwe aphetsheya iyaphumelela. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, usethese eRussia izijeziso zenotho phezu kodaba lweUkraine. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkumo, Nkololo Gwana wa Matuka Nduna.